sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jona njani mtokazi omuhle siyalambulela kumsakazi weStudio 7 lamhlanje ngesonto mhla ka 1 Ntulikazi 2018 igama lami nguGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF lithakazelela ukubotshwa kwabantu okucatshangelwa ukuthi baphosa ibhomba yabulala abantu ababili eWise City Stadium ngeviki ephelileyo.
Kuyasithabisa ubana hayi kushoukuna abomthetho kumele benze imisebenzi yabo bayawenza, akuhlubungulwe-ke kuze kufike emaphetheleni sibekwazi ukuthina ubani okwenzileyo ebethunywe ngubani.
Kodwa abalwela ilungelo likaZulu bathi kuyamangalisa okwenziwe ngamapholisa.
Akusethusi, sinakuzela ukuthi sizayinqoba, sizoyina leso esiyifunayo, sizenza kwenzele uhulumende lokuyekhona ukuthi sizazizwa izikhalazo zethu.
Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi lizaqhubekela phambili livimba lapho okubandlululwa khona abantu bemathebeleleni.
Njengommeli wedala lephalamende endaweni eyaba nesehlakalo lesi, kuyangithabise nxa ulona amapholisa bayenza umsebenzi wabo bedingisisa, ngoba vele khona asuze kube lento enhle kimi labanye bedluka balapha lezi mbembe yonke nijikelele ubana kungabi le mpumelo okuthi sazi kanti kanti kuyini okwenzakalayo kanye kanye sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lithi liyajabula ukuthi sokulabantu ababotshwe ngamapholisa abanakanelwa ukuthi baphosa ibhomba eWhite City Stadium koBulawayo ngeviki ephelileyo lapho okwakulomhlangano webandla leli. Lithi ababili laba, umnumzana John Zulu lomnumzana Douglas Musekiwa, kumele batoniswe ngemfanelo ukwenzela ukuthi kuphumele egcekeni isehlakalo lesi esabulalisa abantu ababili walimala abanengi. Abalimala kusehlakalo lesi bagoqela umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi, unkosikazi Mary Chiwenga, unkosikazi Opa Muchinguri Kashiri lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba Mpophoma edale lephalamende njalo okudale leZANU-PF Central Committee.
Njengommeli wedala lephalamende endaweni eyaba nesehlakalo lesi, kuyangithabise nxa ulona amapholisa bayenza umsebenzi wabo bedingisisa, ngoba vele khona asuze kube lento enhle kimi labanye bedluka balapha lezi mbembe yonke nijikelele ubana kungabi le mpumelo okuthi sazi kanti kanti kuyini okwenzakalayo kanye kanye sibili ngelanga lana langomgqibelo mhla ka-23 June eWhite City Stadium. So nxa kuphuma izinto ezinjalo kuyasithabisa ubana hayi kushoukuna abomthetho kumele benze imisebenzi yabo bayawenza, akuhlubungulwe-ke kuze kufike emaphetheleni sibekwazi ukuthina ubani okwenzileyo ebethunywe ngubani, kutheni eZimbabweni yethu ethule kangaka.
Ye, kodwa nxa sikhangele kulabanye phela abathi hayi lokhu ngazani-ke babamba abantu abaphongukade besihambela nje, njengoba-ke umongameli wayetshile ukuthi becabangela ukuthi abayenze khonokhu bakucele leZANU-PF elingengani likhokhelwa unkosikazi Grace Mugabe. Ungathini-ke abantu nxa besitho njalo?
Well, ukucubungula kodaba yikho kuhle, ngoba kuyakhipha impumela eqondileyo eyenza ubana sibekwazi ukuthina kahle kahle kuyini utshaya amanzi. So ututuna badobe abantu abazihambelayo nje kuphela, kumbe badobe bebona ngoba abantu bangona, asingake sabakwazi andibana kuze kucutshungulwe kubiswe lasedaleleyo lomthethwandaba kuthethwe kube kwaziwe ukuthi kanti kuthutsha ngabi kuphuma ngabi kusiya nga. So mina okwakade sibona abantu ekumele sikwenze ukuthina siyekele abomthetho beyenza umsebenzi wabo kuze kufike esigabeni sokuthi sokufike emthethwandabeni lapho esizakuzwa kona-ke kuhle ukubana kanti kuyini vele lokushaya amanzi lapha. So asibayekele ukuthi baningene chance basebenze umsebenzi wabo ngokufundela kwawo la ngokunono kwawo ukuze sisize sifike emaphethelweni nodaba lolo.
Singathi ke ukadesi ke abantu besaba kanganani ukuya emhlanganweni enjengama rallies ngendaba le.
Abantu ke besavi amarala lonke continuous sizenzakala icampaign lokhu siyaphambili sizenzakala. Ngiqhuba nje mina izolo bengile road show lapha esigabeni sami besibaningi kakhulu sibili supporter door to door.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphela indaba mpopoma kudala lePhalamende. Kodwa ke abalwela ilungelo likaZulu bathi kukhanya ingani amapolisa abophe abantukazana hathi amalunga ecele leZANU PF elikhokhelwa ngunkosikazi Grace Mugabe abacatshangelwa ukuthi benza isehlakalo lesi. Umnumzana Charles Nyoni ilunga le-Occupy Africa Unity Square elikhokhelwa umnumzana Itai Tsamara osele minyaka emtathu wathunjwa ngabantu abangaziwayo uthi kuyamangalisa ukubotshwa kukaZulu lomsekhuwa.
Amapolisa ayithwala phezuMbabwe sekhanye hadi dizela azakopha babili ngemva kokujiwa kwebhomba lapha ngase-White City. Kodwa mina into emangalisayo ukuthi kathi sebekwanisa kathesi ukusebenza ukubabamba umuntu owajika ibhomba kodwa bona behlileka nokuthwela uDamara owanyamalalayo. Ukuthoni lokhu ngamapolisa eZimbabwe njalo kuyasitshengisa nje ukuthi vele bona ukusebenza kwabo kukhaya ngani kuya ngokuthi nje umsebenzi wabakelwa ngubani ukuthi wenzeni. So into esimangalisayo kusegcekeni nje ukuthi la ngamanga esiwatshelwayo ngamapholisa ethu kanye lohulumende walapha eZimbabwe ngoba ngelanga lakhona kusenzakala lokhu thina abantu esasikhona eWhite City akuzange kubotshwe umuntu sazacina saphuma sahamba. So kathesi sebesithi babophe umuntu bamthwele ngabi bona abapholisa kuthi angikade besithi kune-reward eyokuthi umuntu ole-information ayilethe emapholiseni. Ngemva kwakhonokho sasesibona kunyizise kuthiwa hhayi umuntu wabotshwe kodwa amasosha yiwalawo yiwayala lo muntu wakhona. Kusitshengisa nje ukuthi sebedinga nje ukuthi icala leli liphonge ukuthiwa kulo muntu ozagwejelwa icala elingayisilwe lakhe kodwa nje lawa ngamanga lawa esiwatshelwayo ngohulumende kanye namapholisa.
Bathi badobhe abantu abayibo. So nqabe yibo ke ungathini ngakhona?
Hayi kungaze kuthiwa kube ngabe beyibo khona lokhu angukholwa ngoba lami ngilama doubt ukuthi bengabe beyibo khona. Kodwa nqabe yibo khona abantu bakhona sibilo kwamaqinisi ukuthi babajika ibhomba nje. Hayi siyabe sifuna nje ukuthi umthetho ulandele njalo ama rights abo a-observe ukwenzela ukuthi bahambe phambili kumthethandaba baye phambili bayegwetshiswa lokhu abakufaneleyo. Kodwa nothi ukuthi babe sebephonga uvictimizer njengoba nje indaba yakhona isingenelela nepolitics.
Ye, so ke lina lokho elisadinga uDamara kodwa lokhu senzakala bazamthola yini kumbe vele sokuyahlala kunjani?
Ukumthola nje asiyeke sama ukumdinga ngoba la kathesi siphambili ukumdinga inyanga edlulileyo siyasalotha ividiyo ephepheteri yakhe siyahamba kathesi kwamanye amadorobha silokhu sitshengisa abantu sicela njalo uncedo kwabanye abantu. Kathesi imali yethu ereward esinayo isingani siningi mbijana sesine 1200 US dollars eyokuthi umuntu ole-information ngabuya sitshele ukuthi ukwazi sizombhadala imali le. So asiyeke sama ukumdinga uDamara silokhu siya phambili.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni ilunga lenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square ubekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Ibandla leMthokazi Republic Party lithi lizaqhubekela phambili lilwisana lokubandlululwa kwabantu eMathabeleland okwenziwa ngabantu abavela eMashonaland abaqatsha izihlobo labangani kuphela. Umnumzana Nkululeko Mathe ilunga lekomiti ye-MRP eLupane uthi kuzizwa ubuhlungu ukuthi abantu abahlala ezabelweni zabo bayabandlululwa kakhulu. Uthi bazaqhubekela phambili betshengisela kumabhizimusi atshengisa ukubandlulula abantu baseMathabeleland lenkabazwe. Utshele iStudio 7 ukuthi akubethusi ukubotshwa kwabanye babo abavimbe kwathunqa uthuli ku-Pick n Pay kulandela ukuqhathwa kwabantu abangahlali eMathabeleland.
Bona kuyithoni lesihle kakhulu ongayikhuthaze yonke inja engabona ebona bathi singasenza siphile ngcono ngoba okwamanje sifika empilweni enzima kakhulu eyomindezi. Into yakhona ayiphathi kahle ukuthi manje zokuzalwa lapho endeni awutholi umsebenzi awukwazi ukuthi ngamakethaphi. Endeni sekhosi ukuthi uyophila ngaphandle kwelinye ilizwe.
Singathi-ke ukubotshwa kwalaba kade bebanjwe ngamapholisa bahamba-ke emthethwandaba akulethusi yini?
Akukhethusi. Thina sizele ukuthi sizayinqoba. sizoyina lento esiyifunayo kuzenza kwenzele uhulumende lo kuyefona ebuphansi izaziza izikhalazo zethu ngoba manje lento le ayikhonhle kakhulu vele itreti ibeyenzakala laphayana kulela ilizwe lakithi.
Kodwa ubona ngazani-ke uhulumende uzalalela yini elingani liyakufisa ukuthi kwenzakale?
Kuleziza izikhalazo zethu seyisengisela njengathi nathi lapha nathi manje sise-South Africa lapha siyazama ukukhuthaza bonke ontanga abagcwele lapha eGoli manje ukuthi singabambana sizame ukuthi senze into ezasenza ukuthi siphile kodwa ezengisitshengisela ngokuhamba ngomthetho singali singalithi muntu singamosi izinto ngoba mathi simosa izinto kutho ukuthi sesizimosela thina ngoba lana leyani impahla elafana ngethu asisuke abanye so thina asili futhi njalo futhi lamashona silo le system kahulumende ovelele eHarare nguye oyenza ukuthi siphile ngaphansi kwezindebe. Ishona indebele ngingambona kunganaproblem but i-system ye-Green Plan eyiyo yiyo ngibona ikulimaza kakhulu thina ontanga esisibulele okwamanje mina ngenza i-painting manje lapho egoli mina but ekhaya anginawo ama-chances okuthi ngenze leyo nto leyo ngizamile so last year isikhathi sonke ngizama but ngiyehlulekile but la ngiyafuna ukuthi ngikwenze lokhu ngoba kuyena le Green Plan ukuthi manje thina singabantu besindebeleni kuyada sifunda.
Lo umnumzana Nkululeko Mathe, ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party, siphindeza xoxa lo mnumzana naseSiyo Makhulumo oncintisa kukhetho oluzayo ekubandla le-National Patriotic Front elikhokelwa ngumnumzana Ambrose Mutiniri.
Yazi ngiyabona isizwe sethu sisasuka lapho endaweni le ukuthi kuthiwa khona abantu bathi baqhatsha ngendaba zokuthi wena uvela ngabe uvela ngathi. Ikubona thina ebe-National Patriotic Front, we're talking about a nation, ilizwe. Akho nje umuntu uvela esigabeni sithi okubulawayo lapha yi-cosmopolitan province yokuthi iyamukela wonke ovela ngaphi mbeni ngabe ngowezizweni vele siyamukela umuntu wonke so kulihlazo khonokho okuthiwa kwenzakele khonokho kwenzwa ngabantu lapha
kodwa phela bathi kukhanya ngazani kuqatshwa abantu abavela endaweni efana nayo ukuthi engxe imuli eyodwa evela ngaphi ngaphi yiyo eqina izibambile khonapho
vele sokuyikuganga uyabona ilizwe lethu leli siyakhuluma bonke abantu abakhankasayo lapha bakhuluma ukuthi i-eradicate corruption etcetera nangapha yena umuntu eyiyenza kuyatholakala khona ukuthi ngabe kwenziwe sibili ngema-managers bona labo ukuthi bona bafuna ukuqhatha abantu abavela emashonaland ngapha mbele abavela emathebeleni south and et cetera but na vele siyakukhondema lokhu in the strongest term
ubona zani kungabanjwa njani.
Hayi lokhu kumele kubanjwe ngendaba yokuthi ku-investigate kudingwe sibili ukuthi ngathi umanager wangikhona mbele ku-human resources manager oqhathaya wangikhona uyayenza into leyo kumbeni iphephandaba kuphela eliyenza into leyo ingane iyamemetheka
kungatholakala ukuthi kuliqiniso-ke kuzathiwani
kumele xotha umsebenzi umuntu njalo kumele xotha umsebenzi because iZimbabwe yilizwe elabantu abamanyeneyo ababambeneyo sabanjaniswa ngunkomo lo mgabi those are our icons and abantu abavele asisofe sabalahla kungaba yinini mbele yinini.
Lo ngumnumzana naseSiyo Makhulumo okubandla le-National Patriotic Front obekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Umnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU-PF uthi abatshengisele ko-Pick n Pay balelungelo lokwenza lokhu
ukuthengisela lokwana okube khona lokhu okube khona kwenziwe yileyo mthwakazi ukuqondana lo Pick n Pay bebengani abantu kade befuna ukulungisa udaba lokuthi kulabantu kulo manager lapho kade eqhatha abantu exotha abantu besindebeleni eqhatha abantu basishoneni ngokunjalo abantu kukhanya ngani indawo into yokwane lokhu isenzakala abantu baze bathina sebengenela ke bezama ukuyilungisa ngendlela lethi bezama ukuyilungisa ngayo kodwa-ke engikubonayo ngingathi kubi kakhulu okuyinto kwakhona ngoba kade kubekwa eceleni abantu besindebeleni bese khonapho bekhithwa lowo sokuthiwa abanye labo ba-aplaya besishoneni bese bengena emsebenzini ngakho-ke nabo abantu bakusolile kakhulu bakuswela kakhulu abantu bakithi khona kwizinto njalo ukuthi abantu umuntu nxa eselengumhlobo othile nxa esefika emsebenzini sekhipha abantu abamhlobo othile ngenxa yokuthi yena sedonsa abakhe endaweni yomhlobo othile akulunganga ke ngokokwayo
nxa kule misebenzi endaweni ethize asithi-ke khonapho-ke ema-Tableland kusakhiwa isikolo kumbe ini akumelanga kube nalokhu kuthiwa yi-quota system yini
khonapho kipsiven lesisekelo sombuso wethu siyakutsho khonokho yiyo sokungena yona i-devolution of power eyiyo ngiyathaba ngoba upresident uMangagwa wekhuluma ngakho that day esemath north esikhuluma ngokuthi even lakade ewhite city wakhuluma ngakho ukuthi i-devolution of power iyacala kadesi okokuthi into zokuthi abantu bakhetha ngokuthi iparty ethile iparty lokwana kusebenza but abantu bakholisa badle umnotho wesigaba sabo njengokunjalo abantu kudla umnotho wabo wesigaba sabo ukuthi njalo abantu beqhatshwe ngokugcweleza igabeni zabo asithi ukuthi abantu bezindawo bamelanga bethole imisebenzi lapha kwezinye izigaba ezigabeni zingatshiso zabo bamele bethole kodwa uningi lokho napho yilo kumele lube khona emsebenzini lapho hatshi ukuthi uzathola ukuthi ikampani enjengo-TM nalana njana abantu abanjengabawana ishopu enkulu engangalayo uzathola amashoni asesiba yiwo amaningi kwejula amandebele akusikho lokwa abantu bakithi abakuthandi khona kwa nxa ngisizwa umongameli esithe yena ngemva kokhetho lolo i-devolution of power izagcwaliswa ngokwenziwa ngokunjalo ukuthi kuza kwenziwa khonokho njengoba sikulinganisa kungakhakathelekile ukuthi kubhale kukhona esisekelweni sombuso kodwa uhulumende uza kuqhuba khona kwakugcwalisa ukuthi abantu bathole umnotho ogcwele ezigabeni zabo
lo ngumnumzana Belief Gawule okubandla lezanu p f obekhuluma le studio 7 esejolojo
uhlelo
lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ke ngodaba lokuthi kungani sebebaningi abantu abangendanga labangathathiyo singawazi ukuthi kambe kuvela ngaphi khonokho ukuthi kube le nsumbelume eziningi kangaka sile nhlahla ukuthi silomadube lapha usakhile liline lo baba-ke umnumzana Siphetha Khumalo izingcwethu zamasiko esintu madube ke nxa usukhangela udaba lolu kuhamba njani kae
ngiyabingelela dube ngibingelela abalaleli okokuqala engikunanzelelayo okwenza ukuthi sihlale sibaningi singendanga kumbe nobhuti behlale bebaningi bengathathanga siyaphinda futhi sibuyele entweni yamasiko ikathi kukudala kwakuthiwa umntwana oyinkazana ma ethe wephula unyawo laphana abadala babesiba ngendlela ababekhulumisana ngayo umntwana oyinkazana angaphendula ekhaya lo mntwana azokhula ehlala kungaziwa ukuthi umntwana umthethe ngaphi okwakhathesi uphonge ubona umntwana sebuya sezithwele sisu asisabikwa usayenziwani umntwana okhulela ekhaya kukhulakhule ukuthi kulaphana sephumile futhi usizo wabuya lo munye njalo futhi umntana ongumfana noma enze njalo kabizwa akhuze ukuthi hayi mfana ungabona usenze njalo sukhulile emulini umntwana abantwana balahla bagcina emzini uyathatha ube ngumfazi njalo ukuthi thina omama sisalandeli ukuthi sikhule size sifike esitejini sokuthi sibe labantwana sesiphonge ukuphangisela umdako manzi ukuthi umntwana oyinkazana avele abe 11 to 15 years usekhombile sezithwele selomntwana kwathi kudala sasimelela isikhathi ukuze sitshaye umuntu ayendi xa uthe wazithwala esekhaya isiso sibikwe ngokwesintu umntwana oyinkazana ahamba ayekwenda kuvele ukukhitshwa amalobolo kube njalo manje nxa sesivele sesalahla khonokho amboni kungaba lo mqhubekela phambili okukhona ngibona nje sisiba yisizwe sonsane esinye sesilahlekile isizwe sesingasela amasiko akho
baba Khumalo kambe kwenziwa khwini khonokho ukuthi sokugcweleke insumbelume sokugcwelela amantombazana angendanga uhamba njani
ya nama ngibuka kahle lindaba ngibona nje ubuyanga ngenye into eyinselela yokuthi libe njalo abantu siyazihlupheka manje ngeke umthatha umfazi ngenamali nabafazi nabo angeke bevume ukuthi beshade ngindoda engenamali baqala babheke nje ekuqaleni ukuthi nemoto nani unenkomo nani esibayeni ma ungenakho konke lokho a ngeke njalo futhi enye into engithi ngiyayibuka kahle esile engasho ukuthi yenza ukuthi nje abafazi o amadoda ekugcine engashatshatwanga ikakhulu bomama nje ukuthi bengashatshwanga ngama-equal rights wathola ukuthi umuntu unento zakhe nje ufundile unento yakhe unemali yakhe so ukuze evume ukuthi ethathwe umata inyoka nje ehlale naye nale nto le sibe nzima nje nabafazi futhi amakhanda abo seshisa ze sokunzima vele ukuthi benze bevume ukuthi beyende or bestate ngoba sebefuna ukuthi bebe ngamaqembu azimele fot ngathi nje yiyo nje into engibona yena lezihlali kuzinsumbekume nabomazakhela abaningi
ye siyam kuzibeka kakhulu Khumalo khonapho madube ngena khonapho sile yatsho ukuthi nxa umuntu engela mota engela mali into ezinjalo kuyahlupha nakhona kuthi abantu sebelingana njalo labantu besintwana amakhanda asetshisa kambe ukutshayile khona
hayi kodwa ukulingana phela esikhuluma ngento ebuye kathesi yena linto zabo 50-50 ukulingana kuvele besivele sisilahlile isiko ntobi isiko beselivele ngasekho into nje kade ivele ngasekho okuthi ukuthathana mina ngiboni ukuthi kokunye kwangikhona kuyabe kusenza khonokho ukuthi umuntu uyabe engelamota engelani ungamdinga umuntu engelamota lihlale lonke lingelalutho lakhe libe nomuzi omuhle ukuhloniphana kuyabe kuyinto eqakathekileyo lokuthi umntwana ongumfana uhlonipho wesifazane, esifazane ahlonipho owesilisa. Uhlonipha ukuthi nxa uthe wephula umuntu bekwazi ukuthi kumele ube le-responsibility nxa ungubaba, umele umuzi wakho usuwuqalile, ukuhambe uyevela, uthathe umntwana abantu uhlale laye, ukhulise imuli yakho. Ayikho umthi namhla yangena lapho uyachiya, kusasa ungene lapho uchiye. Bonabo abantu anohamba ubachiye ubenza njalo, lakhona babahamba khona lawo bayayekelwa futhi kuqhubeka kunjalo, kugcina kungasela muntu ofuna ukuthatha omunye ngoba wonke umuntu uyabese bona umfazi nje ogcwelela abantwana njengathathwanga nje, upho ngoba ngumfazi nje ongela ngento. Kodwa singabuyela emasikweni sibe ngokuthi uyabo uyephulela phana wathatha, ungayephula uchiye, ungangeni uchiye, kungani kungasiza kakhulu.
Wothi singenisa ubaba Khumalo. Baba Khumalo, ngamafutshane, pho-ke kuyalungiseka yini lokho?
Ukuyanga bafowethu, hhayi ngibone nje impela nje. Nakho futhi ezinye izinto abantu bamanje futhi sebenenkani futhi konke kuyafana, indoda yomfazi akafuni ukuthi yenzele betshelwe yabona. Namadoda nawo futhi kufana futhi 50-50 nale nto le, yiyo nje into engumthelela omkhulu yokuthi kube njalo kube nensumbelune nabomazakhela abaningi.
Ye, nithathele leli thuba ukuthi mbongeke unkosikazi Sakhile Liline uMadube khonangale-ke kwele Botswana, mbonge njalo lo baba uSiphetha Khumalo khonangale-ke kwele South Africa. Hayi-ke okwanamhlanje sima lapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Ngela manyama bayawagcina masiko.
Yes, ke sizwe-ke khathesi-ke uMike Hobe ekhuluma-ke labatsha.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hobe. Kule viki imthwakazi omuhle sisesigaba seMagwegwe constituency, lapho sixoxa lo mnumzana Zenzo Nyoni, yena ongumkhokheli webandla le-Federal Democrats of Zimbabwe, othi hey put the mic isifiso ngilaso sokungena kukhetho kulomnyaka, ngincintisa ukuba lilunga ledale lephalamende. Masambeni kuye, siyezwa okunenge. Ngiyakwamukela kuhlelo, Zenzo, njani?
Ngiyaphila put the mic, unjani baba?
Hayi, ngiphilile, ngiphilile. Prazenzo, sengibone usuposta amavidiyo njalo izithombe ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook, utshela abantu ukuthi kulumnyaka uyangena kukhetho, ukhangela ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni seMagwegwe. Usuqalile yini ukukhankasa?
Yebo bhuti, asengiqalile ukukhankasa. Yes, ngibone kufanele ukuthi I think this time we stand up njengama-youth. Sizama ukuthi sikhankase kakhulu lathi sikhangelela isayidi lama-youth, because ngikholelwa ukuthi ama-youth lawo futhi ngani ayancindezelwa. Kungayisikho kodwa lokho futhi, kunengi esikubonayo sokusilela kakhulu ezigabeni ezijiyeneyo njengama-youth. Okwenze ama-youth asukuma emaningi, ayisini ngedwa engisukumile eMagwegwe. Ngakhangela maningi ama-youth ama-independent futhi amanye eMagwegwe nakwezinye izigaba ezijiyeneyo.
Ngiyazi ukuthi esigabeni sakho kulabantu amachumi amabili lambili 22 abancintisayo abakhangela ukuba lilunga ledale lephalamende. Kulabo bantu bakhona yini abasakhulayo abaningi?
Ya, ngathi so far nxa ndiyakhangela sibathathu.
Yes, abangakhulu-ke Mike Hobe udaba lolu. Sike singene kwezokholo okwamanje silontukamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Angliston Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo, mfundisi.
Siyabingelelana nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba bagcinakele emsene endaweni zonke abakizo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sithanda ukukhuluma ngaphansi kwesihloko esithi hlabelela lanxa kumnyama. Sithola umbhalo wethu encwadini yemsebenzi isahluko ngu-16 undima ngu-25. Lithi iBhayibheli, phakathi kobusuku uPaul noSilas bakhuleka bahlabelela bedumisa uNkulunkulu, ezinye izibotshwa zabezwa. Kwase kusiba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu, izisekelo zentilongo zanyikinyeka, kwavuleka iminyango, kwaqamuka amaketane ayebophe umuntu wonke sime lapho. Bathandekayo, sithola uPaul noSilas beseFiliphi. Lithi iBhayibheli, ukhona untombazane owayele moya emibi oye ekade ehambe balandela. Lithi iBhayibheli, uPaul ngemva kwensukwane ezithile lontombazana hambe balandela uPaul wachibilika wakhuza lomoya owakuluntombazana lithi iBhayibheli kwaba khona utshengisela udlakelo olukhulu edolobheni basebebotshwa ke bashaywa uPaul loSilas bavalelwa entilongweni lithi iBhayibheli phakathi kwamabili uSaPaul loSilas bathandaza bahlabelela bedumisa uNkulunkulu ezinye izibotshwa zabezwa. Kungaba phakathi kwentilongo, kungaba phakathi kobuhluko obungakanani la usuvalelwe entilongweni, impilo yakho ingasela progress, ingaseyayi ikhanya ngani kayisayi phambili, kukhanya ngani usuzafela lapho ngoba uPaul noSilas basebe kusimo abasebe ngapulawelwa khona kuleyo ntulongo. Lithi iBhayibheli babotshi nyawo, babotshi izandla, bavalelwa ukuze bangaphumi, ukuze bangaqhubeki betshumayela ivangeli. Leli iBhayibheli kodwa ikhona into abayenzayo bephakathi kwalumumu uPaul noSilas, kasibatholi bekhonona, kasibatholi bemsola uNkulunkulu, kasibatholi bezisola ngokuthi benzeni. Lithi iBhayibheli bathandaza, emva kokuthandaza lithi iBhayibheli bahlabelela. Mntakaba bathanda ukukutshela ukuthi lanxa sekunzima kangakanani, yinye into eza kugcina, yinye into eza kwenza uqhubeke uhamba. Lanxa kunzima, lanxa sigwedla siphakathi kwenhlupheko, inye into ezakugcina. Lithi iBhayibheli intokozo kaJehova, intokozo enkosini iyikuqina kwami. Kuqakatheke kakhulu ukuthi lanxa uphakathi komumo onzima kangakanani ukwazi ukuhlabelela uphakamise igama likaJehova. Kuqakathekile ukuthi ukwazi ukumdumisa yena uSomandla. Uyawazi umumo kuwo, uyawazi uSomandla ukuthi wena usentolongweni. UJehova uyakwazi ukuthi uboshiwe, awula progress empilweni yakho. Kodwa nxa sekunjalo, mntakababa, nansi into ezokukhulula. Phakamisa iphimbo lakho uhlabelele, phakamisa iphimbo lakho umdumise, phakamisa iphimbo lakho umbabaze. Lithi iBhayibheli kwaba khona ukuzamazama komhlaba, kwavuleka amasango. Ma usumdumisa uJehova esehlile, wahlala phakathi kwendumiso yakho, kusituation ongabukuyo, kuyavuleka amasango, kuyanyikinyeka izisekelo, kuvuleka sango. Ntakababala, nxa sekunzima kangakanani, kasifunde ukumdumisa singakhononi njengabantwana bakaIsrayeli, kodwa simnike udumo, sihlale endumisweni, simbabaze, iminyango izovuleka, kuyalunga konke masikwazi ukumdumisa.
Akuyiphethe mfundisi.
Kasithandaze uNkulunkulu wethu oyingcwele, siyathandaza ukuthi phakathi kwenkinga esilazo sifundise ukwazi ukukudumisa, sifundise ukwazi ukubala babizibusiso zethu, sikunike udumo lanxa siphakathi kwenkinga ezijiyeneyo. Ngiyathandaza ukuthi ubusise abalaleli, ubusise abaqhubi baluhlelo labaphathi balo, ngelithi igama lenkosi uJesu. Amen.
Amen mfundisi, siyabonga. Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi Angliston Spanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ke ntungameli Nkomo. Sike sikhangela kwezemidlalo, iqembu leSpain linqotshwe ngeleRussia emdlalweni we-World Cup lamhlanje. Umdlalo lokuphele amaqembu la engujiki lobhanqa 1-1, eleRussia lihlohle imbekwa emine, kwathi eleSpain lahlohla kathathu. Emdlalweni olandelayo eleCroatia lingqikilana leDenmark. Singake lihlukane, wothi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje. Ibalandla leZANU-PF lithakazelela ukubotshwa kwabantu abacatshangelwa ukuthi baphosa ibhomba yabulala abantu ababili eWhite City Stadium ngeviki ephelileyo. Kodwa abalela ilungelo likaZulu bathi kuyamangalisa okwenziwa ngamapholisa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Oliver Lisayo ngokeeps Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.